kwaziwa ngamajaha amadala uJonga lo Chris emakhaya le ngaba lichona njani yikudibana emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 22 ngomfumfu 2015. Sinethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Lo isekelo sombuso siyakutsho ukuthi abantu balelungulo lokutshengisela nxa befuna ukutshengisela. Sibe sesiya ekuthini okuhloswe i-MDCT ekutshengiseleni lokho kuvele kuyini.
Isiphathamandla sebandla le-MDCT sitshaywa kakubi ngamapholisa eRusape.
Njengebandla esikukhangelelayo ukuthi uZulu okokuqala kakhululeke esizweni sakhe abe lamalungelo wonke efana njengelungelo lokukhetha inkokela ayifunayo ekhululekile. Njalo uZulu ufanele athole okokudla engathi a decent living.
Kuhlandla lendaba eziphathelane lesimo sezombusazwe lamhla sixoxa lesiphathamandla sebandla le-National Constitutional Assembly. UZulu kanye lamabandla aphikisayo bathi uhulumende kumele amise uhlelo lukankosikazi Grace Mugabe olokwabela abasekeli be-ZANU-PF impahla kahulumende egoqela izinto zokulimisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukutshengisela obekuqoqwe libandla le-MDCT edolobheni leRusape kusasa kulakho okungenziwa kulandela ukubotshwa lokutshaywa kakubi kwesiphathamandla saleli bandla esigabeni seManicaland omnumzana Tajuona Marima obehambisa incwadi yokucela imvumo emapholiseni. Leli bandla beliqoqe ukutshengisela lokho lisithi lisola ibandla le-ZANU-PF ngokwehluleka ukulungisisa umnotho welizwe. UMarima obikwa etshaywe ngamapholisa kabuhlungu njalo amagqwetha labanye bebandla lakhe balelwe ukungena enkambeni yamapholisa ukuthi bambone. Isikhulumeli sesigaba seManicaland umnumzana Trevor Saruaka utshele iStudio 7 ukuthi uMarima kuthiwa uzasiwa emthethwandaba kusasa kodwa akwaziwa ukuthi calabani aletheswayo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa iyehlule. Oqoqa inhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe seliqale ukuqoqa ukutshengisela emadolobheni amancane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube, yena othi ukutshengisela akusoze kuphumelele ngoba uZulu ezidingela ukondla imuli hathi ukutshengisela.
Amapholisa abe khona ukutshengisela lokho akubi lo mvutho okudingayo kuyaba ngumlilo wamaphepha ngoba amapholisa azavalela enqabele ukuthi kwenzakale ngokuqala lokho. Okwesibili, umuntu angasebenzisa indlela efanayo isikhathi lesikhathi abantu bayakhathala. Abantu sebediniwe ngokuthi kuthiwa ukukhuluma kuphela ngezompolitiki ukuthi kuze kuzwakale kumele kube lokuthengisela. Uyakunanzelele bayawenza ukutshengisela omagodongo amahlangu lequla labo lehoza kuthi furufuru nje kudlule. Sebediniwe abantu ngokwesibili lokho. Okwesithathu, abantu abasebenzayo emasektari, abasebenzayo ezibhedlela, abasebenzayo endaweni ezithile sebebalutshwane.
Siyabona ukubana ibandla le-MDCT lona lithi lifuna ukutshengisela kusasa edolobheni leRusape. Ubona ungani ukutshengisela okunjengalokho okwenzakala edolobheni elincane njalo kulibandla lezombusazwe kungaba lo mehluko na?
Siqale ngokuthi sithi lo isekelo sombuso siyakutsho ukuthi abantu balelungelo lokutshengisela nxa befuna ukutshengisela. Sibe sesiya ekuthini okuhloswe i-MDCT ekutshengiseleni lokho kuvele kuyini. Ukutshengisela kwabo kuzabafikisa yini kulapho abafuna ukuthi bafike khona ngendlela yokuthi bezwakale, ngendlela yokuthi bafake imbono yabo izwakale kwababusayo ukwenzeka ukuthi bakhule indlela ababusa ngayo. Impendulo kulokho ilula kakhulu. Impendulo ithi angiboni ukuthi ukutshengisela kwabo okokuqala edolobheni elincane, okwesibili kuzaba abantu abalutshwane, okwesithathu libandla elingekho embusweni.
Umnumzana Nhlanhla Dube yingcwethi kwezombusazwe obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Igama lami nguGibbs Dube. Kuliviki leviki ezayo ngizabe ngilethulela uluju kuphela ngihlolisisa ukubhidlika komnotho welizwe lezombusazwe eZimbabwe. Athini amabandla ezombusazwe ngalokhu? Diyani indlebe lizizwele ezulukandaba.
Njengokuthembisa ke kukaGibbs, kuhlandla lendaba eziphathelane lesimo sezombusazwe lamhla. Sixoxa lesiphatha amandla sebandla leNational Constitutional Assembly. Umgcinincebo waleli bandla omnumzana Aloyisi Dzwairo uthi ibandla lakhe likholwa ukuthi abantu makhaza kumele bakhululeke kungakalungiswa umnotho welizwe oqhubeka ubhidlika kanye lokunye okuhlupha uZulu. UDzwairo uthi balakho ukwethulela uZulu inhlelo ezijulileyo nxa bethe bafakwa embusweni. Asizweni exoxa ngodaba lolu loGibbs Dube, uqala ngokuchasisa ukuthi ibandla lakhe limelene.
Siyaqakathekisa indaba zesekelo sombuso njalo siyaqakathekisa inhlalakahle kaZulu engathi yi-social democracy.
UZulu kolapho uyabe ngazuzani kolokho okwe-social democracy? Kujonvele
njengebandla esikukhangelelayo ukuthi uZulu okokuqala kakhululeke esizweni sakhe abe lamalungelo wonke efana njengelungelo lokukhetha inkokheli ayifunayo ekhululekile. Njalo uZulu ufanele athole okokudla engathi a decent living, hayi nje kuqalisela ukuthi a person kabe le ukuthi akwanise kayenelise ukudla umuntu engakhululeka abe sesidla intuthuko sibuya esizweni.
Ye, asikhangeleke okuseZimbabwe lamhlanje. Umnotho awuhambi kuhle babaDzwairo. Nxa kungathiwa lina liwulungise, lingawulungisa njani?
Okokuqala esingakukhangela njengoba ngitshilo, ngithe sifanele sikhangele indaba yenkululeko, sikhangele indaba yokuthi umuntu asuthe engathi wonke umuntu i-citizen. Ngaze sisukile khonapho, yikho lapho esingakhangela engathi ngumumo womkhathi womnotho esingayithi yi-environment e-investor friendly. Ikoke sesikhuluma ukuthi sesiyadevelop i-industry sokusiba le manufacturing economy sikhula.
Lingakwenza njani konoko? Lingakulungisa njani konoko?
Ukulungiseka kwako kuba lula ngoba singayenza kube le environment engathi visa abalezimali ukuze ukuthi bazoinvesta. Banga-investa siba le misebenzi, abantu sebethola imisebenzi. Njalo ke siyabe sikhangele ukuthi amanye amankampani njalo izisebenzi yakwanisa ukubuthanisa imali yazo zithenge ama-shares babe berana ama-company.
Yes, yakuzwa kakhulu
kungela corruption. Ibala elithiwa yi-corruption leli ifanele libe lingekho leli. Kuyafana lokokulima, siyakusupport ukuthi abantu kababe le ndawo yokulima. Kodwa ke sikutshoyo ukuthi sifuna ukulima oku-productive. Akubona ukuthi umuntu agcina iganga eligcwele utshani la nathi. Sifuna umuntu abe elima esenza ukuthi isizwe sithole inzuzo kukho. Nxa i-government ingabe inika ama-farmers amaloni kumbe ngama-private sector, kufanele kube le sort of proper auditing yekuthi into lezo zikhangela ukuthi zisetshenziswa ngendlela eyiyo ukuthi sizwe sibenefit.
Asikhulume ngokumanyana labanye amabandla, kwehlulani ukuthi lihlale phansi ligcina libambana ngoba khanyazani olikhuluma ngakho zonke insuku kuyahambelana phela.
Ngoku kuyabe sokusiya ngengathi ngama personalities ukuthi abanye bayebezithi bakhulu kwedlula abanye, akula citizen kumbe isizalwane sesizwe esikhulu kudlule isizalwane. So singahamba sisiyakhulumelana ngengqondo yokuthi sifuna ukulungisa isizwe sethu seZimbabwe, asihambeni ngengqondo yokuthi siyizizalwane zeZimbabwe njalo zizinikele ukuthi zilungisise isizwe seZimbabwe, hatshi ukuthi omnyuza sibe sithi hayi mina ngazathi ngimkhulu ukudlula abanye kumbe ngilolusu oludlula olwabanye.
Lo ngumnumzana Alois Tswairo, umgcini ngcebo webandla le-National Constitutional Assembly, obekhuluma ecingweni loGibbs Dube. Ukuze lizwe okunengi ngodaba lolu, hambani ebulenjini ku-intanethi kukheli yethu ethi www.voandebele.com. Ikheli njalo www.voandebele.com. Kusasa sixoxa nomnumzana David Takaruza owebandla le-Transform Zimbabwe.
Into ehlekisa isibili ngase kubona sikukhanyele kathesi khonoko kwenzakala lapha eZimbabwe. I-indigenization kumele yibe into eya-encourage abantu ukuthi ba-investe. Abantwana bethu lapha thina amaZimbabweni ukuthi si-investe. I-indigenization ayisokuthathela abantu ama-business people ama-companies abo. Hayi, ayiso-indigenization naleleyo.
Umnumzana David Takaruza owebandla le-Transform Zimbabwe leyo bekuyinzwisa ke zulukandaba lithiye indlebe kusasa lizwe leyo nxoxo ngokugcweleyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ikheli ethi njalo www.voandebele.com.
Abafundi beZimbabwe abangena kumakhulu lamakhulu abasemayunivesitha kwele South Africa sebele viki bengafundi ngenxa yokutshengisela kwabafundi emayunivesithi akulelo lizwe osokubangele ukuvalwa kwamayunivesithi la edlula ithumi lengxenye. Abafundi basola ukukhwezwa kwembadalo ngamayunivesithi abo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Lo ngumkhosi ohlatshwe ngabafundi ngesikhathi amapholisa ebahasa ngentuthu eqala idubuke ingakakuhiji ebaxotsha ukuthi bengatshengisele emagumeni ephalamende. Sekule viki izifundi zemakolitshini kwele South Africa zitshengisela phansi kwesihloko esithi Fees Must Fall. Ukutshengisela lokhu kulandela izimemezelo zemayunivesithi zokukhweza imali yomnyaka ozayo ngokungaphezu kwejumi ekhulwini. Le yinto ezakwenza laba abafunda behlala emayunivesithi bazithole sebebhadala izinkulungwane ezilikhulu zamarandi 100,000 rands ngomnyaka. Lokhu sekwenze abafundi baqeda iviki bengafundi osokwenze amayunivesithi alijumi lasishiyagalombili avala iminyango. Le yinto esiphazamise amakhulu ezifundi zeZimbabwe ezifunda kwele South Africa. Lazo-ke sezingene kuleli qula elithi kumnyama kubomvu kazibuyele ezifundweni zingayiphiwanga isiqiniseko sokuthi inhlawulo yemfundo yabo kayisoke ikhwele. Umfundi weZimbabwe uBanele Khumalo oqhuba isifundo zobunjinela e-University ye-Witwatersrand eJohannesburg uthi sebengene kulokhu kutshengisela njengoba labo ukukhwezwa kwenhlawulo le kubathwalise amagabha avuzayo.
Abantu bayafika nama-results amahle kodwa kushaye oJulayi sebehambile because abakhona ukukhokha imali. Into lesilo layo ukuthi abantu abaningi bafunde bathuthukise ukuthi imiphakathi yethu. Ngicabanga ukuthi lokhu kubalulekile.
Le yinto esekelwa ngomunye umfundi weZimbabwe uCasper Khanye oseyunivesithi yeJohannesburg yena othi benza lokhu ngoba besazi ukuthi abazali babo bathwala nzima kangakanani ukubadingela imali yokuyafunda kwele South Africa.
Njengama-parents, abantwana babo basema-high school and primary school bayobona ukuthi ama-fees they are just too much.
Kusenjalo ibandla elibusayo kwele South Africa selisekele isikhalazo sabafundi laba sokuthi imali yesikolo ingakhwezwa. Ngakolunye uhlangothi ukutshengisela kwabafundi laba sekwenze izwe lonke lama ngamazwane. Umthethwandaba kamantshi eCape Town ugcine usukhulula abafundi abangamachumi amathathu ababotshwe ngesikhathi sokutshengisela lokhu. Umongameli Zuma laye uselusukumele lolu daba njengoba esebize umhlangano wesiphangiphangi labaphathi bamayunivesithi kanye lenkokheli zabafundi kusasa ukuze kwenziwe isivumelwano abafundi babuyele esikolo. Umfundi wakwele South Africa uyawa Damane ufunga uyagomela ethi ngeke balubhade esikolo bengayitholanga impendulo abayifunayo.
Asizophumla kuze sifumane u-0% increase. Seside sathatha olunyathelo nje inye into i-arrogance esifumane kwiinkokheli zethu zelizwe. Kuba kudala sikhala sisithi siphetheke kakubi.
Lezi zifundi zithi umhlangano wenkokheli zamayunivesithi lomongameli Zuma uzathi uqhubeka labo beqhubeka ngokutshengisela baze batshelwe ukuthi bantwana bantwana uzane ekhaya kudala impisi zaphela zathi du. Ministro 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Uhlelo lwe live talk olwayasihluzeni bomama lamhlanje sikhangela ukuqhakatheka kokuhlolwa kwabesifazana imvukuzane yevele kusalesikhathi i breast cancer. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Pakistan zithi kule bomba ebelithiywe emzimbeni womunye wabalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo elidubuke labulala abesishiyayiti abalitshumi kwalimala abambalwa esigabeni esingenyakatho kwalelo lizwe. Umbukiso sanda kwethulwa ingomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations uveza ukuba abantu abangabazinkulungwane ezingamachumi amathathu i-30,000 abakwele South Sudan balakho ukubulawa indlala elizweni lelo lona elingela kuhlaliseka ngenxa yempi nxa kungasathathwanga amanyathelo ngokuphangisa. Ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Kwezempilakahle lamhlanje abenhlanganiso ephathisa uZulu ngolwazi oluphathelane lemihlobo yemvukuzane e-Cancer Association bathi kube lenguquko kundlela uhlelo lokuhlola imvukuzane yevele olwamukelwe ngayo lonyaka okuyisibonelo sokuthi uZulu sekwazi ukuqakatheka kokuhlolwa isikhathi sisesekhona. Kubika uMavis Gama.
Lolu hlelo luqhutshwa minyaka yonke emhlabeni jikelele ngenyanga kamfumfu lapho okuqakathekiswa khona imvukuzane yebele emuntwini wonke okubalisa abesifazane labesilisa. Abenhlanganiso ye-Cancer Association baveza ukuba indlela uZulu aze ngayo kuzahlolwa ukuba ulayo naye imvukuzane yebele ibiyehlukile kuminyaka yedlule njalo kubajabulisa lokho. Unkosikazi Nokuthula Siziba ngomunye walabo abaze ukuzohlolwa emahofisini e-Cancer Association eHarare.
Kalutshwana, umuntu ongesifazana, especially mina ngacina uhlolwa amavela, I think it was 2 years ago. And uthi usukume umuntu uye esibhedlela ukuthi namhlanje plani ilanga lokuthi mfuna ukuyohlolwa amalanga lokatholakali. So ngithe mani ngithathe isikhathi lesi ngisebenzise ngihlolwe ngoba abantu abafazi abaningi kule nsuku bayafa nge-cancer. Kwesi sikhathi uyabona ukuthi umuntu asegqesa ukugula sakhona sesitejini esibi. But at least ukuthi lami mbonele challenge ukuthi namhla from today ngibe ngithatha ama-chances ukuthi ngesikhathi esilutshwana ngihambe ngiyihlolwa amavele.
Ukubone kuqakathekile ukuba azi isimo sakhe unkosikazi Siziba, kungakho ethetheleli nyathelo lokuyahlolwa lonyaka.
Ulo muntu engimaziyo waqalisa ukugula, abantu bazama konke, wake wahamba i-India ukuthi elatshwa, but wathi esephenduka azange thathe isikhathi eside wasebhubha. Then kulenye i-incidence omunye engimaziyo manje ngo-August kathesi lawo waqala ukuba wabanjwe i-cancer yona le kathathanga isikhathi eside, waphonga ukugula esithiwa iphonga ukunza umzimba wakubuhlungu. Lapho ehamba esibhedlela lapho atholakala ukuthi wesenjani esele cancer. So ngi-encourage omama ukuthi bethathe isikhathi uthi belondolozi i-health yabo.
Lanxa bekuzwisisa ukuba ilakho ukuhlasela besilisa njalo le mvukuzane, basesekhona obaba abalokhe bengakwemukeli lokho. Umnumzana James Jama ngomunye walabo baba abalokhe bengakuzwisisi lokho.
Kusho ukuthi mina lami kumele ngike ngigijime lami ngiyezwela ukuthi yona i-breast cancer ingabamba ubaba kanjani. Ubaba kabala mabele anjengobomama, kumele ukuthi sike sifunde lathi ukuthi iyasibamba kanjani. Ibe ngikwazi vele ukuthi obaba baku-danger yokubanjwa nge-prostate cancer. Kusho ukuthi kunengi ekumele sikufunde kona.
Abe-Cancer Association bathi bayafisa ukuba ngabe lolu hlelo lufinyelela wonke umuntu, lusabalale kizo zonke indawo zelizwe, kodwa udubo lwemali kuyiwo umgoqo omkhulu. Lonyaka luqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Think Pink Breast Cancer Awareness Campaign. Lolu hlelo oluqhutshwa kuyonale inyanga kamfufu ngenhloso yokuphathisa ukusabalalisa ulwazi kuzulu lokuqakatheka kokuthi azi isimo sakhe phezu kwemvukuzane yebele ehlasela kakhulukazi abesifazane, lanxa bekhona abesilisa labo abahlaselwa yiyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Uzulu kanye lamabandla labamabandla aphikisayo bathi uhulumende kumele amise uhlelo lukankosikazi Grace Mgabe olokwabela abasekeli bezanu PF impahla kahulumende egoqela into zokulimisa kanye lokudla. Inkuthazo le ilandela ukuvuma kukamnumzana Emmerson Mnangagwa, umsekeli kamongameli, edale lephalamende izolo ukuthi ngempela ukudla ukuphiwa abasekeli bezanu-PF lamathalakitha ngunkosikazi Mgabe izinto ezithengwe ngemali kahulumende ezimele ziphiwe uZulu weZimbabwe, hatshi abasekeli bezanu-PF kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Fortune Mlalazi lelunga lezanu-PF umnumzana David Ndlovu. UNdlovu usungula lengxoxo.
Now okokuqala ngicela ukuthi ngicebise ukuthi hayi mina ngisiwo sikhulumele sezanu-PF, ngililunga lezanu-PF. Kodwa-ke engikwaziyo ukuthi o-first lady njengo-first lady uyanikeza abantu izinto, and nxa enikeza abantu unikeza abantu beZimbabwe. Now abantu bezanu-PF labo phela abantu beZimbabwe bayaphiwa. Labanye abamabandla uma kufuna ukuphiwa ndeqiniso ukuthi uma bengaya khona ngale kuphiwa khona, angiboni ukuthi bengabaqibotha bethi lisukani liphuma kwamanye amabandla. Kodwa ngiyazi uma ngibala amaphepha ngiyazi ukuphiwa abantu beZimbabwe kungakhathaleki ukuthi ngabaliphi ibandla.
Baba Mlalazi,
ngiyamuzwa ubaba uNdlovu uthi kuphiwa abantu beZimbabwe. Okokuqala Nkomo, ngibuye kuwe, uthe abantu be-MDC bayakhala. I think we need to asifani kube segcekeni, kayisibo bantu be-MDC abakhalayo, ngabantu beZimbabwe abale problem. Ngokuthi omunye umama okuthiwa nguGrace Mgabe ongekho kuma-structures akahulumende, siba lohlupho njengabantu beZimbabwe nxa sesimthola eseqala ukudistributa izinto zikahulumende. ngoba kasosebenzi sikahulumeni ukuthi mgabe khathesi sebehambe ibanga eliya ngaphezulu uqala kwakuthiwa abantu bezana khathesi sokunikwa abantu be-faction yakhe ngoba siyakwazi phela kuzanula ama-faction so sokunikwa ama-factions akhe okuphusha ama-ambitions yabo ku-G40 so asibe nileqiniso khonapho uze sisolve ama-problems ethu asiyana iqiniso uGrace Mgabe kasiye sisebenzi sikahulumende njalo kayisiye bukhokheli baleli lizwe ubukhokheli bukahulumende yibo kufanele budistribute izinto lezi ku bantu beZimbabwe nota bezano nota befaction yakho Grace
Baba Ndlovu lithi nxa befuna labo ukudla lokhu kanye lamathelekitha abamanye amabandla kumele bahambe emihlanganweni kaNkosikazi Mgabe bengasila yini umuntu MDC kumbe owe People's Democratic Party engahamba emihlanganweni yezano le
Okugaka mboni ngani ubaba usikhulumile lo ophendulile uthena aso bantu beMDC njengabantu bezimbabwe so labo bahamba njengabantu bezimbabwe okwesibiki nje esithi yena kuphiwa abantu befaction yakhe uqambe wathi G40 into yena lokuthiwa i-G40 noma nginanzelela yinto esenondini zabantu abafisa ukudiliza ibandla leZANU-PF ngokuthi bathi kule G40 besenzela ukuthi abantu beZANU-PF bame bazimisebebe ngamaqembu athize akula mhlangano kuZANU-PF obizwa kuthiwa ngwe-G40 kubizwa umhlangano lokho kuthiwa G40 sikuzwa kukhuluma ngamaphephandaba nabanye ababanye ababantu kodwa kuZANU-PF akulanto enjalo u-first lady umkhokheli wabomama asomkhokheli wamaqembu wama-G40 jibani kodwa umkhokheli wabomama kuZANU-PF
Mlalazi kungani lani njengabamabandla aphikisayo lingahambi emhlanganweni kaNkosikazi Mgabe le liye kwabelwa okuphiwa abanye
Mina ngokuyibona kwamsengiyibonile izikhathi eziningi imhlangano wayisebenzisa ukuthethisa labangavumelani nabo khona ukhumbula uNkosikazi Mgabe uqaliseni uqalise ethethisana lo mama lo umjuru khathesi useqalisile ukuthi angenele abanye Injalo kuleyo mhlangano kuthawa izilogani. Izilogani ngeZimbabwe nezihambeni izilogani zezana. Suspecta thina njengabantu beZimbabwe esingelani ezana ukuthi sihambe. Ngoba umthungameli wabomama kuzanu nothi uhulumende. Uminista we-women is like, phela uhulumende abananguye kuthiwa uyadistributa ama-inputs lawa. But yena umthungameli wabomama kuzanu.
Kuyiphethe Babu Ndlovu.
Uthilo wathi into zonke lezi ngezehulumeni uvice president uthi mina ngakho uthe into ayenzayo uyanikeza kuphela kadonethi so uyanikeza kuphela nxa enikeza kuphela mina ngaze ngibe khona lapha anikeza khona ngokwazi kwami unikeza abantu beZimbabwe ukuthi unikeza ubani angaze ngibe khona ngoba mina ngikubulawayo kubulawayo kaze kube khona uma ungafika kobulawayo lapho engingakhangela mbuntu kuthiwa kanjani kodwa uma mbala emaphepheni ngibona ku-TV ngibona enikeza abantu abantu beZimbabwe angikaze ngimuze sithi angifuni abantu ababaye amabandla angikaze ngimuze sithi ngifuna iqembu elithile kuZANU-PF angikaze ngimuze ukuthi khonoku
ngibambe umlomo nkomo erushinga uthe khona akasafuni bantu abangasapoti izanu so umuntu benika abantu bezanu ngoba baya begqoke iregalia yezanu so aso bantu beZimbabwe ngabantu bezanu
umnumzana Fortune Mlalazi ngwebandla le People's Democratic Party Ubexoxa endawonye lo mnumzana David Ndlovu webandla leZANU PF. Batho kungapheliyo kuyahlola izihlobo ezithandekayo zokwesikhathi sokwehlukana kodwa sikhangele ebezikhokhela. Isiphathamandla sebandla le-MDCT sitshaywa kakubi ngamapholisa eRusape. UZulu kanye labamabandla aphikisayo bathi uhulumende kumele amise uhlelo lukaNkosikazi Grace Mugabe olokwabela abasekeli beZANU-PF impahla kahulumende egoqela ukudla lezinto zokulimisa. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwabesifazana ku-Live Talk lapho esikhangela khona umkhuhlane wemvukuzane yebele. kwaneleko kwalamhlanje mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo lebelwa bosuku obuhle.